ukubulawa kwamalunga e-TCCC unkosikazi Mo Blessing Ali ulangelihle zonda moyo lo Edson Chinembiri sokwenze kwaba loqozela okumangalisayo eZimbabwe osokubotshwe umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole okuthiwa bajojozela udlakela kubotshwe njalo uPius Jamba okuthiwa wabulala unkosikazi Ali esithi wadliwa imali eningi ngumuyi engakehlukani laye. Kucatshangelwa kuba abathathu laba babulawa ngamalunga ebandla elibusayo kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu. Akwaziwa kuba uzancatshwa nini unkosikazi Ali. Omunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-TCCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi uZulu usethwele amagabha avuzayo.
NgesiNdebele sithi zimkhize zimkhelele. Lokhu kuhlala kwenza abantu abasazi ukuthi baza kwenzani, bahlala babambe umlomo wangaphansi ngenxa yokuthi akusela security, akusela ukuvikela kwabantu eZimbabwe. Lokhu kukhombisa ukuthi vele akulunganga. Sifelwe ku-Ali Mo Blessing. Labanye abantu abaningi ngake ngabaqamba, silabonyamanyama, silaba abantu abacatshayo, abanye lanamhla lokho ikhaya sibazi, kutshengisa ukuthi into lezi vele zizahamba kabi.
UMafa uphinde wathi,
sesicela abantu beZimbabwe babe lokuthula, sesicela iSADC le-AU ukuthi bangenele ngoba sesibona ngani lokhu kuzakwenza esingathi i-civil unrest, lapho abantu abazagcina vele besilwa bebulalana bebanga ezombuzwazi. Thina abe-CCC sithi mayuyu vele kasifuni udlame ngobudlame luzala udlame, sifuna ukuthula bahlabezulu kusenzela ukuthi wonke umuntu ekhethe umuntu omfunayo. NgesiNdebele sithi khetha omthandayo nyama yembongolo.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uyakulandula lokhu.
Akula loba elangeni lodwa owaba khona imbuthano yokuthi abantu abahambe bayishaya abantu kumbe bathunywe ukuthi ngabana kulalokhu sisebenzise ukudlakela kumbe libulale abantu. Akula nto enjalo. Ofanele sikuzwise ukuthi kulabantu abangafika phakathi kwamabandla bejonge ukuzongcolisa ibandla, lona ibandla lingekhukho lokho. Thina umongameli wethu ibandla leZANU-PF usemile phambi kwabantu wakhuluma ubana into zomsindo tshiyanani naso. Akufunakali ukhetho alube khona ngokuthi umuntu ungene ngokufunwa kwabantu, hayi khona ngokuthi kube londlakela.
Unkomo ugcizelele esithi
akufanisi kunazela ukuthi uma sengekela abantu bethatha ezinye izinto ezingasozenkize zeqiniso kumbe izinto abangela bufakazi ngazo bazisebenzise, kuzabangela ukungahlaliseki elizweni ngoba umuntu wesikhathi uzakwazi loba kungamasela aphambanisayo kumbe kuyizigaba izigebenga eziphambanisayo kumbe kube ngomunye umuntu wenza into kube zokuthwala ibandla elithize. Khulukhana ayisikho ngoba abantu bayazana ukuthi lo ngwebandla leli, lo ngwebandla leli. Ngaleyo ndlela kusozagcina kusiba lokuthana. So mina ngakutsho ukuthi awekelwe amapholisa enze umsebenzi wawo. Yonke into engabi khona ayivele sobala ngoba amapholisa aseyenza ama-investigations aqeda abambe ukuthi nangu umuntu wenze lokho.
Umnumzana Patrick Ndlovu, umgcini ngcebo webandla le-General Economic Transformation, uthi akulunganga ukwenzakala eZimbabwe.
Ukulwa kwabantu on their face, personal face, this is what we have to politics, which is wrong with the international attention. I'm born with the right to know. Let's comment this into the second to show what we are doing. We are doing a Nisana in what corner. We are going to know the Zanope Bungan.
Unkosikazi Roslyn Kwese, isikhulumeli sebandla le-Labor Economists and African Democrats, uxwayisa abamabandla ezombusazwe ukuba behlukane lo mkhuba wokungenisa ezombusazwe ezimfeni.
abachiya amapolisa kuyenza umsebenzi wawo sibona ukuthi kuyini okuphumayo sibili sibona ukuthi kona bambulalelene bezanipe futhi befunani kade lani sibili okungabaphambanisa abantu bezanipe futhi bezi bembulala sibona ngazani image yelizwe lethu iyabembisibili and sibona ukuthi manje silama sanctions ama-sanctions la bazabe lokho beyengeza umuntu we-triple CC bengaze yenza i-accident emgwaqweni ukuthi ade befuna ukumbulala angikwazi ukuthi kona bona basayenzini ama-accidents bona basafini abantu be-triple C ngokuthi ngebe-triple C njengoba umuntu wonke nje besifajikelele nje kuyintando kankulunkulu
uzulu ubambe owangaphansi ngodlakela olwenzakala elizweni umnumzana Yohane Phiri ukhuthaza abezomthetho ukuba benze umsebenzi wabo ngemfanelo
ukuthunjwa kwabantu ukubulawa kwabantu ukuchayana ukuthiselana izindlu kusinceda ngani thina kutho ukuthi vele akusamelanga vele siphikisane imbono yethu simele ifanane ukuphela ngenkani kambe ikhululeka bani khonokho hayi thina lokhu asikufuni vele sithi makume amapholisa makayenze umsebenzi wabo ayiyekele ukuba usayidi yezani kuphela makayenze umsebenzi njengomsebenzi uqala ngabo bona benze umsebenzi bakho bonakala ukuba ba-neutral otherwise udlame lo luyaqhubeka lusiya phambili and abantu abaningi bazalimala sibili
isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi uxwayisa inkokheli yamabandla wonke ukuba iziphathe sonke isikhathi
nxa bekhuluma akumelanga benze lokwanesithi thina uku-insite i-violence njalo banceda amapholisa lama-journalist ukuthi kube lokuthula kakhulu nxa sikhangele ukuba lama-good relations
abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezanu-PF ngolwesihlanu batshaye ngamatshe imota kamnumzana Tendai Biti okubandla le-triple C emashonaland central kukhanya engani uza kuba lodlakela olumangalisayo kusiyafika kukhetho oluzayo Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.